bangabezwa nxa bekhala kabakhali kakhulu ngokwabo bakhala ngokukaZulu bakhala ngomsebenzi ukuthi kufuze ukuthi besebenze but yasebenza njani zwile udokotela balisa ukuthi amaphilisi angekhoyo ngabo BP labo bani bani hayi vele wonke amaphilisi kawakho akusela amaphilisi akhona elizweni iphilisi lonke nxa ufika esibhedlela kuthiwa buyela hambe edinga lapho uyathenga khona nxa ufithi uyathenga lapho kuthiwa kuyathengwa khona uthole bacharge ngama US dollars akula muntu okhola US dollars kuleli lizwe wonke umuntu okhola iRTGS yona leyo ekhona kodwa nxa usiyathenga amaphilisi uthole kuthiwa hayi RTGS asithathi sifuna ama US dollars so yiwo umumo okhona elizweni so akusimangalisa abanye ukuthi hayi odokotela sebecabanga ukuthi hayi engxenye ukuze bezwakale kufuze ukuthi bebeke phansi izikhali zokusebenza
odokotela bakhala njalo ngokuthi bafuna ukuhlawulwa iholo labo ngama US dollars njalo udaba lwamafutha epetrol le diesel asilelayo kumele lulungisiswe ngokuphangisa ngoba bathi lolu daba solusenza behluleke ukuya emsebenzini ungathini ngezikhalazo zabo zombili lezi
mina ngise Harare Nkomo izolo ngihambe ngisiyadinga amafutha kwelinye igaraji ngaya ngena kudwendwe lwabantu akade bemelele ukuthi bethole ifuel ngaqeda phose amahola amane ngiphakathina kwe-queue yokudinga ifuel umumo hayi awulunganga owefuel isimo sakhona kasimanga kuhle kufuze ukuthi kusetshenzwe sibili ukwenzela ukuthi into zonke zibe zihle ngoba khathesi vele hayi akulalutho oluhambayo kulokho abakutshoyo okwemali ukuthi behole imali yabo ngama-US dollar leyi enye imali othiwa yi-RTGS sihlupha ngento one kawusakwazi lapho eyamukelwa khona kawusakwazi lalapho engamukeli khona nxa usiyathenga njalo kawuhambi ukwazi ukuthi kambe ngiyathola lokhu kuyimalini ngiyakholwa yilo udubo odokotela abalutshoyo yibo udubo abahlangana nalo lokuthi noma engaze ehola imali yakhona nxa ithe wayihola akakwazi ukuthi yini angayithenga ngayo leyo mali ngenxa yokuthi kakwaziwa nge-RTGS ukuthi ithenga malini ibhondi yakhona ithenga malini imali kuphela eyaziwayo umuntu angakutshela ngayo lawe ukhuluma ukuthi hayi lokhu ngakuthenga ngemali engaka imali ye-US dollar so amadokotela akhuluma ngendaba ye-value ukuthi imali abayiholayo bacela ukuthi ibuye iyimali ele-value ngiyakholwa umuntu wonke bengikhangele nje namhlanje elinye iphepha lisithi khona iZimbabwe siqalisile ukudolarize okutsho ukuthi izinto eziningi vele eZimbabwe kathesi abathengisayo sebebiza ngama-US dollars so akumangalisi ukuthi odokotela bethi njengezisebenzi ngoba into ezithengwayo zithengwa ngama-US dollars nathi sikholisanini ngemali yona leyo yakwenza ukuthi siyethenga njengabantu abasebenzayo.